ngokutsho kwezakhamizi zika ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimeni sokudinga usizo lokudla izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sichaye salothisa
ngikhuluma kanje nje beli akulungisekanga kuhle usuku kathesi yiko lapho engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona ekulaleni lapha hhayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonde ukulala kiwo wona umbheda wona lo uyawuthanjiswe izulu ukulala nje kuphela ukuthi kade uzaqondanga akula lapho uyaqonda khona
omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Liznet Dube wemangweni munye
vele into yonke vele akula lutho oluphilayo konke kumanzi akula lutho vele oluhle ngoba amazenge wonke aphume akuwa phansi umduli akuwa phansi vele asisebunzimeni khonapho obungamanga ukuqonda asisakwazi ukuthi singaphephela ngaphi singabantu nje
esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dax Sibanda uthi behlelwe ingozi le bona bengekho besenkonzweni qede wafica umuzi wakhe kanye lowabomakhelwane sekulucaca
umakhelwane lapha kuphume amazenge amabili then impahla lonke luthetho lalahlelwa phandle impahla zimanzi akula mpahla yomile zonke impahla zimanzi isikhathi ufika nandelelo zilezi inkonzi enithe ukuthi abantu vele behlezi bebuthene kokunye ukuze ongamadumbadumba
ongukhansila walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDetema Secondary School ziquphulwe uphahla kwabhidlizwa ingwalo kanye lemitshina yokufunda ama-computers.
Ama roofs for two blocks at St Francis wonke athethwe lo moya phakathi kwama-classrooms angkhona kade kule furniture kade kulama-computers kade kulamabhuku abantwana besikolo amabhuku lawa wonke asemanzini aphakathi kwamanzi
uThorema ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu
abanye bangona abalawo amandla okuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi bethole ukuthi izindlu zabo ziyakhwe kutsha uyabona amabhuku onke nxa engasekho ukucalisa umnyaka waka-2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi
umphathintambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokutshetsha besebenzisana labohlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu protection unit kanye leWange Rural District Council isehlakalo sedethe silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo kunje eleZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi owe-United Nations Climate Change kwele-Dubai kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu ngimele Studio 7 ngisedede ngingunokuthaba Dlamini.